Lokhu bakuveze kugwalondaba lwabo abalwethula nyanga zonke olulonda ezempilakahle elizweni olweZDI Monthly Monitoring Report on Access to Public Health. Uhulumende wayehlele ukuba ukuze kuthiwe ilizwe livikelekile ku-COVID-19 kwakumele abantu abafika izigidi ezilithumi 10 million luba isilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60% babe sebelihlatshiwe amajekiseni wonke womabili okuzivikela ukuze kuthiwe ilizwe livikelekile i-head immunity. Kodwa lilokhe lisasephansi kakhulu inani lakhona lanxa uhulumende wayethembisa ukuba wayezokufeza lokho ngesikhathi lolo hlelo lusungulwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZDI uNkosazana Patience Sibanda ulandisa kabanzi ngeHead Immunity.
Okay. Masikhangele ngokwe-vaccination yalinanzelela ukuthi i-government ithi ayila i-strategy sibili esiqotho okokuthi singayenza ukuthi abantu be-vaccinated so we can achieve i-head immunity. So ma ungathi uyakhangela kwake kwakhulunywa ngokwe-mandatory vaccination awuzange usebenze, kwakhulunywa njalo ngokokuthi kuzafakwa ama-vaccination points even lapho abantu abagadela khona amakhombi amabhasi amazupho. Kodwa khathesi sesisiya ekupheleni kaDisemba asikakuboni khona lokho.
Okudingakala ukuthi uhulumende akwenze uMasibanda ethi yikuba abambisane esebenzisana nabezinye inhlanganiso zempilo.
So yikho lapho sibona khona ukuthi asila esingathi istrategy sibili esingayenza ukuthi abantu bevaccinate so we can achieve i-head immunity. So thina ngokubona kwethu mangathi kuyadingakala ukuthi uhulumende esebenzelane nama-CSOs esebenzelane le Ministry of Health kuze kuphume istrategy sokuthi abantu singa-achieve njani i-head immunity.
Lanxa umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro engazange athanda ukuphendula umbuzo phezu kwalolu daba uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukukhuthaza lokufundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine.
I would want to encourage everyone to get vaccinated. Let's get vaccinated because it saves all of us. It's a thing that needs a lot of effort.
Mfuna ukukhuthaza wonke umuntu ukuba ayelihlatshwa leli jekiseni. Asiyeni hlatshwa ngoba kusiza sonke.
Umnumzana Sakhelene Moyo isakhamuzi saseHarare uthi ukhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukufeza izimiso ayezibekele zona esungula uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni le.
So sicela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane, njalo labantu benze lokho okumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi.
Kunje sebesedlula kancinyane izigidi ezintathu 3,113,149 asebehlatshwe wonke womabili amajekiseni ukuzivikela i-first le-second dose ngemva kokuhlatshwa kwenkulungwane phose ezimbili zabantu 1,790 ekutshoneni kwayizolo. Leli gciwane selibulele abantu abafinyelela phose inkulungwane ezinhlanu 4,908 lokhe laqhamukayo eZimbabwe nyakenye abazinkulungwane ezingamakhulu edlula kancane amabili 205,449 batholakala belalo, kwaphepha inkulungwane ezedlula ikhulu lengxenye 166,717. Okwamanje sekusobala kumuntu wonke loba ongayisiyo ngcwethi yezempilakahle ukuba uhulumende akayikwenelisa ukufeza ayezimisele ukukwenza njengoba sekusele insuku ezinlutshwana ukuthi iphele inyanga kampalakazi sekuzongenwa kumnyaka ka-2022 ilizwe lingenelisanga ukuhlaba loba ingxenye yesilinganiso ayesibekile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.